Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Kwabhubha abathathu bebulawa i COVID-19. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Akula macala edivele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa ungakathonisiswa.
Umeya wedolobho leGwanda uCouncillor Jason Majale uthi akusiqiniso ukuthi usetshiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT njengalokho okuthiwo yilelo bandla.
Hathi mina ngingumeya weGwanda uJustin Majale angizange ngitshiye ibandla leMDC Alliance eliyilo elandithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minombili 79 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kwabhubha abathathu bebulawa i-COVID-19. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6638. Asebebulewe yilesi sifo sebengamakhulu amabili alesithupha 206. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Shingono abakhululwe yi-High Court izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa elengxenye bathi kabasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni. Ababili laba batshele intatheli zindaba izolo ntambama ngemva kokukhululwa ngesibambiso se-bail ukuthi ukubotshwa kwabo lokuhlaliswa ejele okwesikhathi esingaka akusoze kubethusele. Ungarivume uthi kubalulekile ukuthi umkhuba wenkohlakalo kuhulumende ulwiswe ukuze uZulu wonke aphile kuhle. UShingono laye ubonge uZulu weZimbabwe kanye labakwamanye amazwe ngokuchuchisa uhulumende ukuthi abakhulule. UShingono loNgarivume babotshwe ngontulikazi besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi abhikitshe ekupheleni kwenyanga kantulikazi. Ibandla leMDC Alliance lithi liyakwamukela ukukhululwa kwababili laba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi bafuna iziphathamandla zebandla labo umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Kurawone labo bakhululwe ngoba bengelacala.
Siyadumisa njalo siyathokoza ukuthi amajaha amabili ama human rights defenders uHopewell Shingono sekhutshwe ngebheli ye 10,000 RTGS. Ubaba Jacob Ngarivume laye sethwe ibheli ye 50,000 RTGS. Sikubona ngani lokho ngumbhedo, outrageous bail. Kungenani siyathokoza ukuthi sebezahlangana lemoli yabo bayelatshwa bake baphumule ukuhlala lezigebenga labantu ababulawa imikhuhlane engapheliyo. Siyakubona mhlophe ukuthi ukukhutshwa kwabo ngamaqinga ezanu ngoba sesaba amazwe akhululekileyo, i-Western Bloc yababhalela incwadi elukhuni le-South Africa layo futhi iyeza ize kuluma lo Mnangagwa la manyama stakeholders konke lokhu sebe hlonipha sebe lenhloni sebe gijima ukuthukulula inyoni edibotshelwe kwenzela ukuthi abe befika bathi sebenze wonke kodwa amabhela angikhona makhulu kakhulu ngani ngabantu abashiwa amacala okubulala abantu siyabonga ipressure evela eZimbabwe kuma human rights defenders kuma political formations, kuma women and youth and students and the individuals as they say siyabonga kakhulu ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ungaba lesilonda wena isilonda leso sikumuntu wonke your injuries our injury
kula malunga ebandla leno alokhu evalelwe agoqela usikhala lokura wone lithi ningalokho
sinethemba ukuthi abantu laba sebethukile ngikho ke selibona sebegijima sebetatazela akulamacala edevele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa section 70 beconstitution yeZimbabwe umsulwa ungakathonisiswa njalo ukubopha abantu inyawo lezandla ungani ngamadissident ungani ngababulali ungani ngabantu abahlosi ukubhidliza ilizwe kutshengisa ukuthi abantu labathukile besaba intshe lesithunzi sabo hhayi mahlabezulu asibeni lesivindi kodwa singathathi amanyathelo angenza udlame thina be-MDC silandela i-due process njalo i-rule of law
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kansela Jayston Majale uthi akusiqiniso ukuthi usethiye ibandla le-MDC Alliance waya kwele MDCT njengalokhu okuthiwo leli bandla njalo uselobele isigaba seMathebeleland South egcizelela lokhu isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni wethule umbiko esithi uhlangane lamakansela wonke aweGwanda ngesonto njalo athi ayathokoza ngokuba khona kwakhe kukanti azancedisa ukukhankasela leli bandla ukuze linqobe kukhetho lomnyaka ka-2023 umnumzana Phugeni wathatha isithombe elamakhansela la ayekhokhelwa ngumnumzana Majale umsekeli wakhe ukhansela Panolo Maphala elinye lamalunga edalele ephalamende amelele sisigaba unkosazana Lindiwe Maphosa labanye omunye ukansela wenqabile ukukhuluma ngalolu daba njalo abanye asenelisanga ukukhuluma labo umnumzana Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi kungenzeka ukuthi ukansela Majale wesaba ukuhlukunyezwa libandla le-MDC Alliance kumbe njalo useguqule umcabango kodwa yena uma ngamazwi akhe ngoba akulamuntu wayebanjwa ngamandla ukuvumelana le-MDCT emhlanganweni owaqutshwa eGwanda ngempela sonto. Kodwa uKhansela Majale uthi babezixoxela nje lo mnumzana Phugeni ukuze bezwe ayezokutsho njalo yena usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kukanti wavotelwa esikhundleni akuso ngabasekeli bakhe abebandla le-MDC Alliance.
Ngaqala ukuthi ngitsho ukuthi kuba nzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu ngabe thethe isinqumo sezipolitics esingathi political decision ngalokho benza xolela kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifunisele okabe kwenzakele ngikubeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJustin Majale angizange ngitshiye ibandla le-MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokho ngikhona phana kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini be-social media lamapiti aphumileyo kodwa-ke okube khona ukuthi kube lalokho ezithi engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxele lawo umnike indlebe ekugcineni ukuthi sisitsho ukuthi wena uthini ngibaphumela egcekeni abafowethu adayi indaba ngiyayizwa kodwa-ke ngiyabe ngidanise abantu abangithumayo ikakhulu abantu baka-WhatsApp nabantu begwanda jikelele aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abangithume ngayo ngithi ngithatha enye iphathi ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho ebekukhulunywa ngoba bengisengibonele amakhomenti amaningi asuke ebulenjeni ukuthi athini kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osengitshele wadini mina sengithethe lesi sinqumo ngemva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MTC Alliance ngivikele u-chairman we-province ukuthi athi baba chairman mina i-official position yokuthi silokho siku-MTC Alliance. Nxa kungaba lo munye kuya ngokusenhliziyweni yakhe kuya ngokusengqondweni kodwa-ke okuklike okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba seMatch South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023 liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Baningi yini abacabanga njengani sesikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kutshoyo ukuthi kuthiwe sesithi MDC Alliance kukhahlamize abantu abaningi hathi eGwanda kuphela mhlawumbe iZimbabwe yonke umhlaba wonke sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elilabalandeli abaningi njalo nami ngiyathemba lanamhlanje ukuthi labalandeli abaningi yikho sikhonapha njalo sinqobe ngamavoti amangalisayo. So siya ku-2023 iqiniso yikuthi mina ngendlela elilokho ngibona ngayo ukuthi i-MDC Alliance izanqoba ngoba vele ilabalandeli abaningi lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelela ukuthi yiyo engaba yisombululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga ayidalele ephalamende aya ku-MDCT ayenza lokhu ngoba ifuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokhu sokusiya ngumuntu kodwa izikhundla lezo bele zicabanga ukuthi saziniwa nangabantu ngakho-ke yikho omele sisikulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ingabe ikhulumile kodwa-ke kule nto kuthiwa ngama-legal technicalities le kunye okuyi-political route ukuthi lanxa kaze kube nama-legal issues athi lo senqobile kulalokho kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani. Sizabona lanamhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa yikho iliqiniso elikhona eZimbabwe. Yabo.
Lo ngu-Councillor Jayston Majale, umeya wedolobho leGwanda, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le emajawundeni eGwanda. Le balaleli i-Studio 7 esakazwa eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi akusilo qiniso ukuthi umhlabathi wonke owathathelwa abelungu uzabuyiselwa. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezokulima umnumzana Ancius Masuka uthi amapulazi azabuyiselwa angamachumi amathathu lasikhombisa 37 kuphela ayiwo aphansi kwezivumelwano lamanye amazwe ezithiwa yi-BPAS. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomongikazi uSister Pretty Mpala obesebenza esibhedlela sempilo obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Umampala ubehlala elokitshini leMakhandeni njalo ubekwe ngolwesihlanu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani bafowethu labodadewethu, linjani lapho elingabe likhona. ngaphe Zimbabwe udubo kuphela. Basakazi sinesicelo thina njengabalimi beZimbabwe. Siyacela basakazi kubana libe lisethulela okuphathelane lezomumo omkhathi. Lokhu kuyasincedisa thina njengabalimi ukuthi sibe sisizwa ngezomumo omkhathi ukuthi silungiselele njani njalo umkhathi wethu uyabumi njani. Kanye ngitho lezi ngeviki sibe sikwazi ukuthi umkhathi wethu umi njani. Ngapha iRadio Zimbabwe kayibambeki ngitsho njalo iStudio 7 isesilalelwa ngabantu abaningi eZimbabwe. Siyalicela basakazi, ngumpofu okhulumayo esilobela.
Salibonani, salibonani basakazi abahle basakazi baStudio 7. Ya liphila njani khona ngapha eAmerica madoda? Hayi khani ngenkosi, lathi siyaphila ngenkosi. Into engifuna ukukhuluma ngayo lapho sengqondo yami nayo ukhonjwe lekangisola la mina esenziplami lami esenziplami kodwa yena wayekwenye ikhampani lami kwenye ikhampani. Unjwa lowo wasebona ephepheni ivacansi eHarare, wasesuka egada eseHarare elanda ivacansi leyo. Uthi nxa efile eHarare uthi khona ngafika ngangena kwi-interview, hayi ngapasa. Uthi nxa ngipase kuthe kusasa kumele ngihambe ngithatha umsebenzi noma penginike indlu noma ngikhasa umsebenzi. Bathi kuye uvela ngaphi? Wathi vele eBluwayo. Bathi eBluwayo, hayi sorry, besingakhangelelanga thina umuntu ovela eBluwayo. Thina sikhangelele umuntu okhonapha eHarare noma surrounding iHarare. Hayi sorry Mr. Moyo, ungazibuyelela eBluwayo. Ngazibuza ke ukuthi khona hayi khali manje nxa kunjalo njengoba kuseZimbabwe abasithoneni babuya kube lamavakansi eBluwayo, ePlum, eCholocho, Bedbridge bethi bethatha umsebenzi. Kusho khona vele abesiNdebeleni nxa engathola ivakansi endaweni zeMtwamtari, Harare, kusho khona umuntu khona ngasekhohle ukuya khona engawesti imali yakhe siya khona ngoba kasebe mamuke. Yabo indaba khona. Pho-ke ngangizibuza khona kathi njengoba nayo kule Devolution of Power kathi yaphela ngapha, yaphela emoyeni nje njengomsuzo ukuthi umuntu uyathi dwi unuke kudlule. Phela ani yasebenza phela liyani indaba ngoba indaba enhle iDevolution of Power. Hayi asazi, konke uzobona uNkulunkulu kuyewaziyo. Ngiyabonga basakazi abahle nabalali bakaStudio 7 bonke.
Yebo basakazi bakaStudio 7 linjani? Ya olukhulumayo iMudlamini ngilapha eJezi. Into engikhuluma ngayo lapha nansi, mina ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivumelana naye, umbono omuhle futhi lo ngenxa yobana ake sithe nxa sisonda iqiniso singahlohli ibhaji sithi khona nguphi ufama omuntu omsundu oke wahambisa amabele eGMB eZimbabwe yonke. Ngakho lo yedwa ngitsho yikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhanyeli umuntu ngalo mbono ngoba tu wakhathi si i-ada ilo mlungu hayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanya khona nembali. Umbono womlungu lo mbono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawenze ekuphoyise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakudla. Yiwo mbono mina ngokubona ngithi kwalo mbono uhulumende kanangakwa uright wena ukuhambise phambili. Umbono wakho muhle nangakwa ngoba khayela yena uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele etsho njalo athi khona amakhosi singaxoshi, asifundeni ukuhlempa kwabo.
Bakithi hlobo livuka njani basakazi bakaStudio 7 abahloniphekayo? Bakithi into esingayitsho nje emhlabeni waseZimbabwe, mina ngazi ukuthi khona oZuma labo Ramaphosa azonezi zonke izinkokheli zesadidi shuwa zihlulekane ukuma eqinisweni zimele iqiniso njengoba nje uMnangagwa esehluleka kangaka. Mnangagwa kaphuma esikhundleni kavotelwanga ngabantu. Aluba wavotelwa ngabantu alubuya hlonipha. Abantu akhuluma ngabo athi bamvotela bakuphi? Ngoba nxa kungathiwa kuyayenziwa isurvey kubuye kuzobuzwa abantu laye ngaba nenhloni. Njengakithi emathebhelelendi imaze umbulali wabantu bemathebhelelendi lo mama lo nkosikazi kamthwankwa lo futhi angabuya akwazi ukuthi izano leyayikhulumelayo sekuqalisa ukukhuluma ukuthi emathebheleni ndisiyi-minority uyakwazi ukuthi sabulawa yiwamashona sesibe sabe kakhulu abantu besishone phela sisesabi nix uzacaphula abantu bemathebheleni ndini indlela engaphezu kokubacaphula akazami ukuhlonipha abantu eke sibambe noma esidla imali yezane engakhulumi equmlomo ubhishopu lo weRoma ukhuluma iqiniso kamiyeki waye behlala bengathandi iqiniso bona ngiyabona
linjani bahleli be-Studio 7 endabeni yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus khona kubuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethunjini ngoba nakuthi umuntu ahlala endlini hlezi ekhangela abantwana abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalani bese kuza indaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu khangela kathesi umhlanga uthethise ubishop uNdlovu emthethisa kuyukuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphuma emzini wakhe kodwa eyibhale ngabobishop bonke besola into eyenzakalayo elizweni kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi onkhona uphuma kuma-minority mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hhayi uyasinceda vele thina as abethwakazi kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi so kuyakhanya nje kuyacaca ukuthi hhayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu as abethwakazi olalo singelabo thina labo abantu beZimbabwe ngoba hayi bakhohlakele kakhulu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Kube lokutshengisela kwabasola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa kwaba labatshengisela besola abatshengiselayo. Lokhu yikho okuhlangabeze uMongameli Donald Trump ngomvulo eze avakatshele iWisconsin lapho okwadutshulwa onsundu ngamapholisa inhlamvu eziyisikhombisa befuna ukumbopha. Kungelani lokucetshiswa ngumeya logavena wedolobho leWisconsin ukuthi engayi eKenosha ngoba engaphehla udlakela uTrump uvakatshele indawo ezatshiswa ngababetshengisela.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Sizabaphathisa kakhulu abalahlekelweyo kutsho uTrump. UTrump wahlangana labezomvikela hathi imuli yalowo owadutshulwayo. UMongameli Trump yena uke wathi omhlophe owadubula wabulala abantu ngesikhathi kutshengiselwa wayezivikela. Kodwa lokhu kusolwe ngabanengi ababalisa ozancintisana laye umnumzana Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames. But we must not burn. We have to build.
Ilizwe liphakathi komlilo kodwa silomuntu obasela lumlilo kulokuthi awubhule kutsho uBiden. Kodwa yena uTrump usole abebandla lama-Democrats esithi yibo abenza ukuthi kube lodlakela lolu.
Yeah! Mandela featuring Boyoyo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentathele izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kokuhlala okwenyanga eyodwa lengxenye. Bathi ngabasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo okulwisana lenkohlakalo elizweni. Umeya weGwanda uCouncillor Jaiston Majale uthi akusikoqiniso ukuthi usethiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.